Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Njabulo Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 16 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ngithanda ukuthi ngingakayiphambili ngibonge uhulumende ngokunika ithuba abantu ukuthi siyehlatshwa siyenze i-vaccination le esivikela ukuthi singaguli kakhulu mhla singahlaselwa ngesifo sonesi.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba wonke umuntu oyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kumele ajovwe nxa kuyikuthi ufike ihola lesihlanu emini yantambama lingakatshayi. Intatheli zindaba eyasebenzela amaphephandaba atshiyeneyo uSol Gwakuba Ndlovu kasekho. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza Msasane Express Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Inani labantu ababulewe COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamachumi ayisithoba minwembili lasithupha 86, wathi abazinkulungwane ezimbili. Wathi abedlulwa inkulungwane ezimbili 2,491 batholakala belegcikwane leli. Kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa i-1,000,000 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 elizweni jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 630,610 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ugatsha lolu luphinde lwethula umbiko othi wonke umuntu oyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kumele ahlatshwe nxa kuyikuthi ufike ihola lesihlanu ntambama lingakatshayi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ebobulawayo.
Embikweni uhulumende weZimbabwe awethule ekuqaleni kwayonale iviki uthe abangela zithupha kumbe incwadi zokuzalwa ama-birth certificate labo babikwa kumele bahlatshwe kungakhathalekile ukuba abalazo lezo ncwadi. Okumele bakwenze nje yikuthi bathole incwadi ezilesiqiniseko sokuthi bahlala kulezo ndawo ezilotshwe ngosobhuku kumbe amakhansila. Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa uthi kuyinto enhle leyo enziwa ngohulumende, kodwa kumele abone ukuba uyahlawula izisebenzi zempilakahle i-overtime. Uqhubeke ethi zikhona inkinga ezibhekane labantu abayahlaba ezizaphazamisa lolu hlelo.
Ngithanda ukuthi ngingakayiphambili ngibonge uhulumende ngokunika ithuba abantu ukuthi siyehlatshwa siyenze i-vaccination le esivikela ukuthi singaguli kakhulu mhla singahlaselwa ngesifo sonesi. Abantu bathi bona kabatholi ngesikhathi esifaneleyo umbiko o ulwazi olokuthi lapho okuvaccinatewa khona kungapi. Bathola ukuthi endleleni lapha bahlangana lamapholisa sebecasisa ukuthi bafuna ukuyahlatshwa bayabiselwa ezindlini.
Ukhansela ka-Ward 17 lo-19 unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi uhlelo luhamba kuhle loba nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana.
Uhlelo lokuhlaba i-vaccine ye-COVID-19 luhamba kahle iphumula. Iloba kunohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa ukuba balutshwane kwabomongikazi. Okunye njalo le vaccine ayigcinwa ephumula, ilethwa ekuseni kungoba kungela lapho engagcinwa khona ikliniki yasephumula okubangela ukuthi bayadileya ukuze bafike layo ephumula abantu sebelinde isikhathi eside. Kuphinde kuthi sebeqalisa ukuhlaba bazahlaba abalutshwana abanye begcine bebuyele endlini. kodwa ngilethemba kuza improve kusiya ngamalanga alandelayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kulesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu ethi lokulayinela ukuhlatshwa sekubhadaliswa ngabavukela ukuyabamba indwendwe.
Amalansi emakhulu kakhulu abantu bayagqobana lapho okuvaccinethwa khona. Abantu sebeyifuna sekuvaccinethwa khona abantu sebebona sebekubonile indingeko lokuqakatheka ukuthi abantu bavaccinate. Yikho ubona sokuqobozela kwathi kuqaliseni abantu abehambe bebalutshana kodwa kathesi after imfundiso ebekhona abantu bosebebaningi sibile emalayinini kuyaqokozelwa ngilokithi kugcwele sibili.
Ngemizamo yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine ku-level 4 lapho amakilinika asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. bavala ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni. Ikhefu njalo akusela kuhamba-hamba kwamabhasi lezimota phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Ana Anastasia Ndlovu.
Izindaba eyasebenzela amaphephandaba atshiyeneyo uSol Gwakuba Ndlovu kaSeiko umnumzana Ndlovu beseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lasikhombisa 87 unkosikazi wakhe uCaroline Gwakuba Ndlovu utshele iphephandaba le-The Chronicle ukuthi umnumzana Ndlovu ubhobhele isibhedlela se-United Vilayo Hospital se-UBH ekuseni namuhla ngemva kokugula okwesikhathi esithile. Umnumzana Ndlovu wake wasebenzela iphephandaba le-The Daily News lamanye atshiyeneyo. Walwa njalo kumpi yenkululeko ekuviyo lezepha.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Umhlathi ntambo wezobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba ubikwa esefikile kweleSwatini uyahlangana lomnye wakhe wakwele Botswana loweSouth Africa ngemva kokukhethwa luhlangothi olubona ngezokuthula enhlanganisweni yomanyano wamazwe awezansi yezwekazi le-Africa ole-SADC Organ Politic Defense and Security Corporation emzameni yalumanyano wokulungisisa ingxabangxoza ise-Eswatini. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana nguye umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngezokuthula kusadak utshele intatheli izindaba namhlanje ekuseni ukuba umnumzana Shaba unkosikazi Naledi Pandor wase-South Africa bakuqula elikhokhelwa ngumnumzana Lemogang Nkwabe wezobudlelwano beBotswana lamanye amazwe omhlaba bakuhambo lokudingisisa ukuba kuyini okungenziwa kuletha ukuthula kweleSwatini. Umongameli Masisi uqhubeke wathi iqula leli liza kuya kwele-South Africa ngemva kweviki ukuze liyephatha umsebenzi munye wokudinga indlela zokulungisisa usokuhlupha kulelo lizwe ngemva kokuqhamuka kodlakela elizweni lelo. Ababetshengisela sebegcine begqekeza izitolo bentshontsha impahla esithi lokhu lakho kulakho ukubangela ukungahlaliseke athi elizweni lelo kuphela kodwa ngasemhlubulweni wonke wangezansi yezwekazi le-Afrika. Kunjalo nje umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa namhla uthe udlakela oluqhamuke kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwayengumongameli umnumzana Jacob Zuma aluphathelananga le mihlobo yabantu ngoba kungela bufakazi obukhomba lokho. Ngesonto edluleyo uMongameli Ramaphosa wathi kulomhlobo wabantu owadala lolu dlakela okusolwa ngabaningi besithi kusobala ukuthi usho amaZulu abikwa yisekela uMnumzana Zuma ongumhlobo munye. Ukhulumela amazwe ebhodabhoda esigabeni seKwaZulu Natal kulelo lizwe ehlolisisa umonakalo emavinkilini ngesikhathi abanye bethanyela kulezi indawo njalo lezehlakalo zodlakela ezabangela ukufa lokubotshwa kwabanye sezihlekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Vusumuzisi Randa, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane ze-Afrika ezihlala eSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Umongameli okwenza ukuthi ahoxise amagama akhe awokuthi abantu baqoqana ngokwemhlobo yabo kungamagama akade naseqaleni ezwakala engathi ngamagama asephutheni kakhulukazi ngoba abantu becabanga ukuthi lokhu kuyimpi ephakathi kwalo iqembu le-ANC ukhongolose ukusukisela ku-CR17 lapho anqoba khona unkosazana Dlamini Zuma. Okusho ukuthi impi ibiveli lapho ukuthi kunamabandla amabili phakathi kwe-ANC. Ngakho laba abangajabulelanga ukuboshwa kukaZuma abalandeli bakankosazana Dlamini Zuma yilabo okungebona nje kuphela amaZulu kodwa abangabantu inhlobo ezithile abahlukile. Ukuthi abantu abaningi abatholakale bembandakanyeka kulokhu kuxabana basuke esifundeni zase-KZN akusho khona kodwa nje ukuthi kungoba indaba yamaZulu kodwa kusho ukuthi kulapho abanabasekela abaningi khona kungakho kutholakala kwezindaba. Ngakho lawo magama abengamagama abonakale elizolethe ukuxabana kakhulu kungakho umongameli ohoxisile ngoba bekuzokubangela nokuthi abantu abaningi baqala ukungenelela bemsola kakhulu ukuthi leyo nkulumo leyo izobangela ukuthi kube nodlakela olukhulu ngoba labo abasengamaZulu azolwa kakhulu maye sebona ukuthi umongameli useletha ubandlululo kusiya ngokuthi umuntu usuka kuluphi uhlanga. So kungakho ke sibona ukuthi umongameli uyahoxisa lawo magama ngoba abantu abaningi abavumi ukuthi iSouth Africa ihleleke ngokuthi laba abantu bakhuluma ulimi oluthile.
Siyabona njalo ukuthi sokuqoqwaqoqwa impahla. Ungathi kungabuyela yini lapho kwakuvele kuyikho khona kumbe udlakela singalubona luqhubeka njalo. Kukanti abasekeli bakaMnumzana Zuma bengajikama lanxa bebona ukuthi kakakhululo entolongweni.
Ukuthi udlakela solungaphela kungenzeka ukuthi mhlawumbe kungasheshi kubonakale lokho uma ikakhulukazi uMongameli Zuma engakaphumi ngoba ube uyena obukeke sengathi kuboshwa kwakhe kuye kwabangela ukuthi kube nalingxabano. Kungakho sibona sengathi kungabukeka sengathi udlakela lungaphela kodwa ekuhambeni kwezinto kungaqhubeka kubonakala lolu dlakela luqhubeka lusenzeka bese sibona njalo abantu beqhubeka behlaselwa. Kungakho kusadingakala ukuthi kube nokuqapha kakhulu ukuze udaba lukamongameli owayese ngumongameli Zuma lubhekisiswe kahle ukuze abantu bangaqhubeki becabanga.
Lo uMnumzana Vusumuzisi Randa, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane ze-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, sixoxe naye ekhona le kwele South Africa. Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 labafunyanwa belegcikwane leli eZimbabwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika uveze ukukhathazeka kwakhe ngohlelo lokusebenzelana kwabe-German le-Russia lokwakha impompi ethwala igazi.
lokhu ukutsho ekwethekeleleni kwakhe esigodlweni sakhe ese-White House ngumkhokheli wele-German unkosikazi Angela Merkel izolo. Izakhamizi zesiqintini se-Los Angeles County esigabeni se-California kwele Melika sezilaye ukubuyela ekugqokeni ama-mask ngazo zonke izikhathi kungakhathalekile ukubana umuntu wahlatshwa loba hatshi ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ngemva kokubona ukuqansa okwethusayo kwenani lasebebanjwa yileli gciwane. Lesi siqondiso sibikwa sizaqala ukusebenza kususela kusasa esiqintini esilabahlali abayizigidi ezilishumi 10 million. Umdlali wokuphakamisa insimbi ezifindayo okwamagama wakwele Uganda oseJapan okwamanje elande umncintiswano wama-Olympics ubikwa esenyamalele. Lo mdlali obeseizunisano edolobheni le-Osaka ubikwa ebonakale ukubana usenyamelele lapho sokumele ahlole ukubana ulegciwane le-COVID-19 kumbe hatshi. Inkokheli yamazwe wezwekazi le-Afrika iyahlangana edolobheni le-Abidjan kwele Ivory Coast ihlaziya uncedo olunikwa amazwe abensundu libhanga lamazwe bomhlaba ele-World Bank eminyakeni emithathu elandelayo. Inkokheli esemhlanganweni lo ibikwa iqoqa ucela amabhiliyoni angaba likhulu amadola $100 billion le mali yoncedo yokuvuselela umnotho wamazwe awo osubhilizwe lubhubhane lwe-COVID-19.
Zimbabwe linqotshiwe ngamaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lanhlanu ngele-Bangladesh emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe esigodlweni eHarare namhla. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Bangladesh leliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angu-276 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munye kuma-overs alo angamachumi amahlanu. Lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe bekumele libuthelele amaranzi angu-277 ukuze linqobe, kodwa liphange lalahlekelwa ngabadlali ngesikhathi sekulithuba lalo elokuba litshaya ibhola. Ekhuluma ekupheleni komdlalo, ukapteni weqembu leZimbabwe uBrendan Taylor ukhale ngokwehluleka kwabo ukucobodisa iqembu le-Bangladesh.
Umehluko phakathi kwamaqembu amabili ukuthi bona bengazithola besebunzimeni, ubunzima bakhona bayavumela. Thina ngakwelethu icele besihlele ukuba siqale kuhle, sihle sikhuphe abadlali babo abaqala ukutshaya ibhola, kodwa sithese sikwenelisele lokhu sehluleka ukuba sihle sibancithe umoya.
Umdlali weqembu le-Bangladesh Fullerton Das nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye namhla ngemva kokuthola amaranzi alikhulu lambili, njalo ukapteni wakhe uTamim Iqbal umtshayele ihlombe ngokubahlenga engozini.
Iqembu leZimbabwe lijike kuhle ibhola uma-overs awuqala alithumi lanhlanu, njalo sithwale nzima salahlekelwa ngabadlali abambalwa. Sincedwe ngulayithoni umahmadula kanye lo-Afif, njalo lokhu kuyangithusa ngoba yinto esihlala siyikhuthaza ukuba nxa abaqala ukutshaya ibhola bengadlalanga kuhle kumele abanye besihlenge engozini.
Umdlali weqembu leZimbabwe uRegis Chakava nguye odlale engcono ekutshayeni ibhola njengoba ethole amaranzi angamachumi amahlanu lane, kuthi ukapteni uBrendan Taylor yena uthole angamachumi amathathu lanye. Omunye umdlali obekumele atshaye ibhola uTimson Maruma akasadlalanga ngoba esuke walimala. Umdlali wesibili ohlobo le-One Day International phakathi kweqembu leZimbabwe le-Bangladesh uzadlalwa ngensonto mhla zilitshumi lathoba munembili kusithiyo wesithathu, njalo ngokugcina kwalolu hlobo uzadlalwa ngolwesibili mhla zingamachumi amabili. Iqembu leZimbabwe linabadlali abathenjiwe abangadlalanga namhla ababalisa uSean Williams, uCraig Evan kanye loSikhanda Raza. Uraza ubengezwa kuhle okwesikhathi eside, ikanti Williams lo-Evan bona babikwa bengavunyelwa ukuba ndawonye labanye abadlali ngoba beke baba ndawonye labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID. Ngemva komncintiswano we-One Day International amaqembu lawa azadibana kwimidlalo emithathu yehlobo lwe-2020. Ngiyimele i-Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Kusenjalo, emidlalweni yama-Olympics eqala ngeviki ezayo kwele-Japan Namhla sixoxalo Elijah Nkala owake waphatheka emncintiswaneni we-Olympic Games ngomnyaka ka-1988 emele eleZimbabwe. Uxoxalo ezwachisa sibanda we-Studio 7 ngakwenzayo okwamanje njalo langokwenzakala kulezinsuku emdlalweni wokugijima lokunye.
Abantwana yabancedisa, ngiyakhangela njalo ngiyananzelela ukuthi kuthi angilamandla. Ngangilamandla ngalokhana indaba yokuthi abantwana yelo mkhulu lo mncane okuyikho kubulala ithalenta eZimbabwe. Ngoba i-vetting of abantwana kuma primary schools yenza ukuthi ithalente lamntwana ogifted engasayi indawo. Umuntu ongafanani lomuntu who is not all that good. I-vetting yona leyana yenza ukuthi ngayasulwa. Kodwa kathesi ngokukhala kwami ngifisa ukuthi ngayasulwa. Kodwa ngingancedisa abantwana angikeza.
Kodwa lasesikolo yini lesi sokuncedisa abantwana?
Hayi, angilayo isikolo ngoba le club nje uthi ngacela abantwana bebuye mbatrainer-traine ngenxa yokulekho facilities ukwehluleka ukuthola izinto zokuncedisa lokuhamba kuma-competitions ngoba umuntu ungamtraina umtraine kumele uhambe emtraine computer abone ukuthi kwesinye isikhathi uyaswela khona ukuzokutha i-competition khona eHarare ngihluleka ukuya khona. Because of funds. Lamanye ama-events, kulama pole vault, kulama steeple chase, kulama discus and this and that, equipment yonke leyana asila ngithi. Ngithi even ama-jump things, siyabe sifaka izigodo ngokuthi abantu beqa.
Xa ukhangele-ke wena kathesi kwakunabantu abagijima kakhulu kanjengangamahlethi seZimbabwe. Xa uzokhangela kathesi eZimbabwe ngendlela elaliyona lakathesi sokukhona, njengathesi sinamntu simazi uzwa njani.
Kuzwisa ubuhlungu ngoba thina ngesikhathi sethu i-competition yeZimbabwe yona yodwa ufica lapha noyisithi ku-food tech begcwele abantu. Kuye-national sports stadium food tech abantu becompeter even uzokuthiwa uministry wayebekhona ngaleso sikhathi uzothala uvakatshile uzobukela ama-sports. Kodwa kathesi akusafani lakudala. I don't know ukuthi okwenza khona okumbe ngumumo kumbe kuyini angikwazi mbe yizona ezi ezikhona ukuthi akusela lutho olukhona abantu sebekhangela ukuthi bayazilambela indlala i-sport asiyona. Ngisebezilambela abantu sebemsecene abantu sebebhoda besiyazidingela imidlawuzo le abantu besiyadinga ubhunzu le ngenxa yokuthi umuntu nje lutshone lambile. Umuntu owenza i-sport umuntu otshone isuthu ethabile kuthaba lokhuyana ngisasuenjoy. So nxa kungela lutho abantu babe khumbulela izisu.
Lo Elijah Nkala owake waphatheka emidlalweni ye-Olympic Games obexoxalo Ezra Sibanda kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana i-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza Msasane Express Band lona elisanda kwethula idlalade elilesihloko esithi umtshado wevila. Kubika uNtongameli Nkomo weStudio 7.
Sasane liqembu elisacathulayo njalo leli lidlalatela lo lakuqala. Isizwa lezi zidabuka ePlumtree kodwa zicula zikwele South Africa. Nangu umholi weqembu umlungisi Ngwenya.
Ngithatha leli thuba ngibulise abalaleli bonke lakufinyelela khona umsakazo nakuzindawo zonke nakubantu bonke bezwela kwethu izwekazi iZimbabwe la abakhona nabo bonke nje abamamela umsakazo kuzindawo zonke. Ngiyalibulisa iMsasane Express Band iliqembu iqembu elidabuka eZimbabwe esigabeni saseplumtree ezimnyama emsasa yeko lakudabuka khona leli qembu njalo leli qembu liyiqembu elisha elisanda nje kusungulwa elidinga uxhaso kumahlaba ezulu kumbe kuzindawo zonke ngakho ke sibonge leli thuba esesilitholile ukuba sikwazi ukuthi siziveze nathi kanye nemisebenzi yethu esiyenzayo
idlalante leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi siyalikhumbula bafowethu ngiyaxolisa mama ngiyabonga kanye lethi ukuhlakanipha okukhulu Lelo ngwenya balithola njani
abangathanda ukuthenga umculo othola kungalala eSouth Africa iphone number yami ithi +277 452 4786 +277 452 4786
iwaphi amazwi owachiyela
abalandeli singacela nje ukuthi basichaze kule ndima yokumculo noma kunzima kodwa ke into esiyicela kakhulu ukuba basichaze ukuze sikwazi nokuthi siqhubekele phambili nesiyathembisa njalo ukuthi sazowaletha amadlala ngobuningi bami
uphuma ke enkundleni umlungisi Ngwenya leqembu lakhe lemsasane Express Band ngale
umdumo weRumba elizibiza ngokuthi Msasane Express Band lona elisanda ukwethula idlalade elilisihloko esithi umtshado wevila singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela intatheli zindaba eyasebenzela amaphephandaba achiyeneyo usogwa kubandlovu kasekho siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.